Kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela ku-Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 29 Ntulikazi 2017 ngu-Chris Gande. Endaweni zethu lamhlanje, ibandla le-MDCT lithi alizikhathazi ngamazwi kankosikazi Grace Mugabe awukuthi umongameli Mugabe akhethe ozamelama.
Sinaze ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngubaba uTsvangirai ukungumana okwenziwa nguGrace Mugabe. Asonto esingayilandela ngalesi sikhathi abantwana baseZimbabwe besidla indiya ngoluthi.
Abasakhulayo beZimbabwe bahlangana labakwamanye amazwe eMalawi behlaziya udaba lokuguquka komkhathi.
Ngakhangelisa ama-drought akhona esiwabonayo khathesi ukuthi yiyo i-climate change yangikhona uthi izulu seliphuza ukuthi liqale ukuna lento ezinjengalezo.
Abamela izakhamizi zamadolobho bathe gwaqa eMtare labamela amakhansili kuhlaziywa indaba zokusebenzelana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla le-MDCT lithi alizikhathazi ngamazwi kankosikazi Grace Mugabe awukuthi umongameli Mugabe akhethe ozamelama. Unkosikazi Mugabe umangalise abanye ngolwesine lapho athule khona amazwi ngoba waziwa ngokuthi uMugabe uzabusa loba sefile. Sixoxe lomsekelo wesikhulumeli sebandla le-MDCT, unkosazana Thabita Khumalo, ukuze sizwe ukuthi ibandla labo lithini ngamazwi kankosikazi Mugabe.
Thina njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngubaba uTsvangirai ukungumana okwenziwa nguGrace Mugabe. Asonto esingayilandela ngalesi sikhathi abantwana baseZimbabwe besidla indiya ngoluphi. Ngeze yithi yikho sithi isifiso zikathemba lo amukela. Nxa kwakuyukuthi uMugabe kumele adinge umuntu ozathatha ngenxa yena esehambile, ayisinto ethukela ebandle. UMugabe yena kwakumele ukuthi vele engakhokobi agule nje akwazi ukuthi unyawo lapho lukaledilupho lukaright lithi kwakumele azise uZulu ukuthi uzatshiyela bani intambo asalebusa leli lizwe. So kwaGrace ngasekulandeni ngoba okwakhe phela ngokemacansini thina kasikho emacansini abo.
Kungakutshengisa na ukubana umongameli Mugabe usediniwe usefuna ukuthiya isikhundla?
Umongameli Mugabe kadinwa nganamuhla. Umongameli Mugabe wadinwa vele ngabe-2000. Uvele usekhathele ngomuntu nje osesetyenziswa ngabahulukuqa amasela ezanu asebetshentshe inotho yabantwana baseZimbabwe besidla bekhomba ngowaphakathi nasidimbuya ngoluthi. Ngamasela la angafuna uMugabe aphume ngoba bayakwazi ukuthi uMugabe angavela chiye lapha bona iy'mpilo zabo sezilengentangeni.
Manje pho nxa sekungeniswa ezomba ngazwe ikakhulu nxa sisizwa umongameli Mugabe esithi yena inkokheli yebutho ingangeneli kwezombusazwe, akufaki yini ilizwe engozini lo?
Kuvele thina sikwaziyo ukuthi inkokheli zamabutho bezivele zisebenza lezana. Kodwa empilweni sonke nje siyazi ukuthi nxa udubo luqoqoda kondlovu luzamnemetheka. Udubo lonke lumnemethekile, labo inkokheli zamabutho labo sebekwazi. Esikukhuthaza kibo ukuthi lapha kasibi, esikuchoyo ukuthi kasikhipheni abantwana ebugqibini labo, kabathiye ubudlwangudlwangu bokuhlukuluza abantu ngobudubo lolo olwenzakala ebantwini labo bayalunyena.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Abasakhulayo beZimbabwe bahlangana labakwamanye amazwe eMalawi behlaziya udaba lokuguquka komkhathi. Lo mhlangano oqoqwe ngumanyano wabezokholo oweWorld Council of Churches. Sixoxe lomunye wabasemhlanganweni lo, umnumzana Masimba Kutshera, othi kuningi asebekufundile ngalolu daba oluphica abanengi.
Eco School. Eco School itotwa WCC World Council of Churches. Lapha esifunda khona uthi singagcina njani amanzi le climate and then also food and health. So imfundiso enikwa abasakhulayo laba from about 20 African countries ngendlela ezothi singagcina njani amanzi ngokuthi iclimate yethu singayigcina kanjani.
Manje abakhona ngapho ngabamazwe atshiyeneyo na njalo ngasitshela ukuthi abavela eZimbabwe libangaki?
Kunabane abavela eZimbabwe kodwa kule South Africa, kule Zambia, kule Cameroon, kule Lesotho, kule Ghana, kule Kenya, kule Tanzania. Wona Ethiopia ngamazwe amaningi nje abasakhulayo abavela kibo lalapha eMalawi bakhona.
Manje imfundiso elizayithola khonapho likhangelele ukuthi izasebenza njani?
Njengoba iWorld Council of Churches isebenza lama church achiyetshiyeneyo, sikhangelele ukuthi nxa sesibuyela emazweni ethu sizahamba lapho esikhonza khona bese sinceda abanye abasakhulayo ukuthi sibafundise njalo ngemfundiso esiyithole lapha. So kungaba singathi ngokuchasisa yi-training of trainers eyokuthi nxa sesibuyele lapho esivele khona bese siba le mfundiso lapho esikhonza khona ukuthi singenza njani ukuthi sikhuthaze abenkonzweni lohulumende nje ukuthi adinge indlela angasebenzisa ezingenza ukuthi sigcine umhlaba wethu, sigcine amanzi, sisebenzise amanzi ngendlela ukuthi sekwanisa ukuthi thina lezinye inyamazana ziphile njalo.
Lona udaba lomkhathi luthathwa njani eZimbabwe? Ubona ngani baningi abakholwayo ukuthi kulokuguquka komkhathi?
Ubona njengalokuthi bakhona abakholwa ukuthi ikakhulu abantu abadala ababona ama-weather patterns echintsha kodwa angikaboni ukuthi uhulumende naye uthini ngakho. Khanya njengani asikabi lama-policies aqinileyo kakhulu azasincedisa ukuthi lathi sibele singa-affectwa kakhulu nge-climate change. Kodwa ungakhangelisa ama-drought akhona esiwabonayo khathesi ukuthi yiyo i-climate change yangikhona uthi izulu seliphuza ukuthi liqale ukuna lento ezinjengalezo.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera ongomunye wasemhlanganweni wokuxoxisana ngezomkhathi. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselilongwe eMalawi. Abamela izakhamizi zamadolobho bathe gwaqa eMtare labamela amakhansili kuhlaziywa indaba zokusebenzelana. Abamela inhlanganiso zezakhamizi phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe United Residents Association ngumnumzana Marvelous Khumalo lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo. Sixoxe lomnumzana Fuzwayo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okay, no, sihlangene singama stakeholders e local government, ama local government, ama residents association, ama chief executive officer, lamanye ama councillors selected few nje kule incwadi ibhuku esibhizi ngalo esizama ukuliformulate elizabe liyi-guideline yokuncedisa ukuthi how do we engage each other as ama residents le la makhansili lele ukuthi i citizen participation siphakamisa njani collectively as council as residents. Into esilesikhathi si discusswa so sokuzanywa ukuthi kuphumele framework yokuthi kusetshenziswane njani ukwenzela ukuthi kungabi lolokela kona kade kusenzakala ukuthi kuhlala ukuxatshwana ikhansili ngale izakhamizi zizodwa ngale. Nxa kusenziwa ama-processes e-council wonke umuntu abe khona abe involved sihambeni sonke kanye kanye sisuka ku-dimension yakudala leya eye-citizen engagement ukuthi i-council iyahlala idecide siphonge sitshela siye ku-citizen participation lapho esihambani sonke kanye kanye sindawonye.
Ungasitshela ukuthi lihlangene lizinhlanganiso kuphela kumbe lama-council akhona?
Labe khansi njengoba ngishilo bakhona kulama-chief executive akhethwe wamanye amakhansi kwakhethwa abama-residence association njengoba lezwilu zolo uMarvelous Khumalo ekhuluma ukuthi sisonke la uma-residence yithi noMarvelous Khumalo kulama-town clerk kulama-chief executive ama-rural district council labantu be Ministry of Local Government wawo.
Manje izinqumo elizazithatha likhangelele ukuthi ziza qutshwa njani phambili.
Kuza phuma ibhuku elizabe liyihandbook ekuzathi nxa ingetshwa kusetshenziswana phakathi kwezakhamizi lamakhansili kube yi-reference point. Wenze ukuthi nxa kuthi nxa kuyaxatshwana sibuyele ebhukini sithi hayi savumelana ukuthi sihamba so. Uyayireducer i-conflict ehlezi ikhona phakathi kwezakhamizi lamakhansili. So sithemba ukuthi ibhuku leli lizaphakanyiswa nguminista li-adopte kube yi-handbook yokusebenzisana phakathi kwezakhamizi le-local government.
Alo ke ngumnumzana abekezela maduma afuzwayo owenhlanganiso ye-United Residents Association obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemutare.
Yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngisemayitengwe emngceleni weplumtree leBotswana eBambazi lapho izakhamizi ezikhala khona ngokwenzakala kulumngcele. Ngilesakhamuzi umnumzana Thamani Ncube yena wake waba ngukansila wakomadlambuzi. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo Nkomo. Ngiyabonga lokuamukelwa ngabalaleli.
Lithi kwenzakalani?
Lapha kulohlupho emngceleni weBambazi imayitengwe border post. Thina abantu bangapha emkhonweni weplumtree esikhalangeni sivele silobudlelwano kakhulu nabantu beBotswana, sibuye sibe nobudlelwano nabantu beSouth Africa. Njalo iningi lethu livele kusukela ngabo-1930 sivele besisebenza kuwona lawa amazwe. Kodwa ke into esisenzakala lapha isisimangaza ngoba imithetho esikhona sitshengisa ukuthi khona vele asila nabudlelwano nabantu baseBotswana kumba beSouth Africa. Njalo sokungani futhi kuqala khona ukusuka uyesebenza kwele South Africa.
Lithathelwa izinto emngceleni ngobani abazithathayo njalo ngasizathu bani?
Unganazelela kahle kahle Nkomo, silalaba abantu abanewethu okuthiwa ngomalayitha. Uzathola ukuthi khona nxa umntwana esuka lapha ngenxa yamo yokuthi amathuba omsebenzi avele emalutshwana, uyasuka akhangelele ukuthi khona aye ko-South Africa laseBotswana lapho kulamathuba angcono. Nxa esekhona ngale, into yokuqala ayicabangayo luhlupho aluthiye ngapha emuva, abantwana okumele baye esikolo, abadala okumele badle, njalo ebesekhangela lokuthi khona akulandlela elula angathumela ngayo impahla. Yona ivele impahla yakho nangapha ePlumtree ungaze ungene kuma supermarket uzathola ukuthi khona ye-South Africa kumbe ngeyeBotswana. Ebesefisa ukuphathisa ke laba bafowethu ukuthi khona abasekhaya abanje. Kodwa nxa esefika emngceleni ufika athathelwe konke yizimra, icina kungasaqondakali ukuthi khona kanti thina siyabe singahlosanga ukuthi khona siyawoda. Thina sihlose ukuthi khona izinto lezo zisiphathise sakhe ngapha ekhaya, sithuthukise impilo yemuli zethu.
Kahle kahle kuyini okuthathwayo?
Bathatha amagwili, bathatha i-cooking oil, bathatha impahla yokwakha kungaba izivalo lamazenge kumbe amaplanka. Uthathwa nje even impahla zona lezi zokugqoka bayathatha, akulanto abangayithathiyo khona vele.
Vethi sebekuthathile khonapho Ncube, bakuse ngapi?
Ngikhuluma ngisenza nje ama-storeroom awezimra agcwele okuthi khona legundwane alisela ndlela yokuhamba. Bakuthatha bakugcine khona lapho kuma-storeroom ona lawo. Nxa sokuthe kwathathwa ngikhole ukuthi khona kungahlala amalanganyana kwenziwa i-auction. Kodwa into emangalisayo Nkomo ukuthi khona thina abantu bangapha emngceleni akula auction esake sayizwa ukuthi khona yenzi. I-auction yakhona yenziwa kumbe yenziwe Harare kumbe yenziwe Plumtree ngoba akula muntu wangapha owake wezwa kuthiwa kule auction yempahla zona lezo.
Abadala bona abangena lezinto lezi kabakakufundi yini Ncube ukuthi njengoba zithathwa ngcono bayekele bengaze bangena lazo?
Kunzima Nkomo, lanxa benanzelela ukuthi khona ngcono bayekele, vele kungayekelwa phela yikuchabalala kwekulilima, yikuchabalala kweplumtree. Kanti abantwana bazadlani, bazagqokani, bazahamba ngani esikolo, zona lezo zinto esihlala kuzo zizathiwa ngani nxa bengasangenanga. So sokuyikuqinisela kuphela ukuthi khona abanye bacina sebechaja imali eziphezulu, njalo khona lokho kupromote le-corruption ngoba kucina kusiba lokufumbathisana khona lapho emngceleni okungaqondakaliyo. Ngikhuluma nje kulomunye udarha ocine esifa ebulawa ngabantu ezama ukuthi khona khona angaye emngcelele achaphise ngasecingweni wagcine ehlangana nezidlova zambulala.
Ludaba lusemapholiseni yini olokubulawa kwalujaha njalo kungaba sekhona yini oboshiwe?
Kuza kwami undoda lo owabulala lo jaha wahle wayazinikela emapholiseni, so ludaba olwaphenywayo ngikhola ukuthi khona lusemthethwanda.
Hayi, siyabonga Ncubebe, kukuhle ukuba lawe kuhlela.
Siyabonga Nkomo, besifisa kakhulu ukuthi khona abantu bakithi abafana labo MP lamakhansila indaba le bayibophele amasokisi kakhulu ngenxa yokuthi khona abantu bakithi sizahlupheka nxa labo malayitha bengasakwanisi ukuthi khona babuyelwe mpahla njalo sebethathwa izimali esezifazelelise. Bakithi silohlupho olukhulu kakhulu, ayikhangele sisele indaba. Umuntu olethe ukudla kufanele kudliwe yimuli, akangafananiswa lo muntu odele ukuzathengisa.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxalwa ke waba ngukansila wakumadlambuzi umnumzana Thamani Ncube olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba, sixoxa lomnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi yezamasiko, sihlaziya udaba lokugcotshwa kwenkosi yamaNdebele. Kwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mnumzana Gande labalaleli.
Ya, ungasitshela ukuthi ulubona njani wena udaba lolu olokubana inkosi isikhona isimelele nje ukugcotshwa ngoSeptember?
Gande, ngombono wami impica badala ngobana kuseselembuzana ethize ukuthi igcotshwa nje inkosi leyo ivele ibekwe ngubani, ngoba akukabi lelizwi thina abanye sikholwa ukuthi inkosi kumele yethulwe emphakathini lezinduna sezike zahlangana ngale ngasese labomndeni abendle inkosi kube yibo abathi ithole eliyabusa ilizwe yileli. Leyo egcotshwa mhlaka 12 September njengoba sisizwa, ngokunye nje lakho thina abanye okuthi phicayo, thina abanye sikholwa ukuthi inkosi kumele iphume endlini yenkosi yokugcina uLobhengula. Kodwa-ke amanye amadoda lamadodakazi esizwe bathi hhayi, yena lo okugcotshwa mhlaka 12 naye ulungile ngobana naye usuka endlini yobukhosi endlini kahlangabeza abathi nguye owawumeli wabutha ngemva kokuba inkosi uMzilikazi ishonile. Lokhu umkhulumane wayengaseka. Kodwa mina nxa ngithi ngiyakhangela ngibona inkosi yayikabi khona kasikatshelwa lingabe likhona igama lalo ozaba yinkosi, kodwa amakhumalo lomtokazi bebengakethulelwa ukuthi phakathi kwamakhumalo lowo endlini kaLobhengula ngubani ozaba yinkosi. Ngakho lokho nje zathi sikubukele sikukhangele.
Manje pho nxa kuyikuthi kungaziswa njengokutsho kwakho kubikelwe uZulu, engemukeleka yini ubaba lo osethiwa inkosi?
Kunzima ukuthi emukeleke ngobana isisusa sendaba yakhe singathi sibucayi kwabanye bethu, njengoba kukhulunywa nje langamaphupho langelizwi likaNkulunkulu elimthumileyo. Kusuka ngathi kube kuyaxaka ukwamukeleka kwakhe kwabanye esizweni sikamthwakazi kuba nzima khonapho, ngobana imbali yakhona kayicaci. Yebo, abantu izibongo baguqula kusiya ngokuthi bakhulele ngaphi, kodwa abanye bathi khonale labathi wazalelwa khona ngowakibo sibili bazaqhambe loyise ukuthi hhayi ngiwakochuma, kodwa phithi usengiwakokhumalo. Kunenganyana nje ungathi kuyaphica ukuthi amukeleke kwabanye ngobana indaba yakhe ayicaci kahle, ikakhulu izinto zamaphupho lezithandele abalaleli ziyahlupha kungalandelwa izinto zamaphupho. Ungathi ngiwabalukhunyana.
Bakhona abathi umndeni wakokhumalo ungani umadolonzima kudaba lona lolo olokugcotshwa kwenkosi yiko ke lo osekhona kathesi bazamamukela ngoba ubukhosi sebukade bakhulunywa kodwa kungela okwenziwayo uthini wena lo
ngiyabezwa ngoba sekulikhulu leminyaka evayo kungela nkosi kulesi sizwe samaNdebele. Kodwa ke kangiboni ukuthi kambe njengoba sekude kukhethe isikhathi esingako ukuthi ungabuye kuthathe kugijinywe kubekwe nje inkosi kungalandelwanga indlela zakhona. Labo abanye babona sekubaphuzele yebo kambe. Kodwa kakuthithise mina ngombono wami kakuthithise wona amakhumalo la nezinduna. Kabenze baphangise banike isizwe itholo okumele ihlale esihlalweni sobukhosi ukuthi ngenxa yokuthi amakhumalombe amadolonzima aphuzile hayi ngokunye lokho phela inkosi yena ngokwayo kayisiyo kubusa amakhumalo yokubusa umthwakazi wonke amakhumalo bayingxenye kamthwakazi bayindlu nje eyakhupha inkosi kodwa phela asiyo nkosi yakokhumalo kuphela ngesizwe sikamthwakazi sonke ngakho bangathi bona yebo sekuphuzile kodwa-ke ngabe bona bakhuthaze bathuthise amakhumalo bawakhwezela kulasukume anike abantu inkosi masinyane kunokuthi kube sekuqunyelwa kwenzele ezinye izinto ezibona ngathi ayisilo isiko okumele ngabe liyalandela ye kuphuziwe kodwa-ke lanxa uphuzwe sizwe lawo amakhumalo ethi awusensuku zatshwala singaphiwanga igama lalowo okumele abe yinkosi evela emzini lalo bhengula
hhayi kuyezwakala ungavalelisa abalaleni
hhayi siyabonga mthwakazi kodwa ngiphoseleleli elokuthi bantu bakithi indaba yobukhosi le ingaze yadabula isizwe phakathi laphakathi kaswelakala ukuthi kuhlalwe phansi kulungiswe lokhu ngoba kuzasihlekisa ngezinye izizwe sibabithwane kangaka sizame ukwenza into enkulu kangaka sibe sesikhanya sesidabuka laphakathi futhi mthwakazi bambanani kulisani indaba le kuhlalwe phansi kuphume inkosi eyodwa athi into eyenzaba ngumhlolo sekula makhosi amabili
hhayi kuyezwakala hhayi sibongile kakhulu
senzikande
lo-ke bekungumnumzana Thandeko Zinti Mkandla ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba ale balaleli istudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC
yanamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula ukuthi kambe abesifazana bayalungiselela ukuvota ngobuningi babo kukhetho oluzayo. Sixoxa lo Councillor Brenda Mpofu kaWard 23 emlume 2 enkayi. Yena othi kulempawu zokuthi ibandla elibusayo leZANU PF selisebenzisa ukudla ukukhankasela ukhetho. Siyakwamukela kuhlelo Council. Amalungiselelo okhetho aqhubeka njani esigabeni sakho?
Singathi vele lokho esiwenza ngokuthi sitshela abantu ukuthi khona kumele bayeregister abantwana abale-17 years this year next year ababesebele 18 years asabangenelisi ukuvota ukuthi bayeregister kwenzela ukuthi next year banjani bavote. Njalo abangelazithupha siyabakhuthaza kakhulu ukuthi khona kumele baregiste bonke.
Aliqondani lo hlupho loliyana lokuthi kulabantu abangalama birth certificate abehluleka ukuthatha izithupha. Kukhona usizo abalutholayo?
Ya, usizo lukhanya luza kuba khona ngoba sake sakhuluma ngakho sibili kakhulukazi. Bakweyami wadi bake bangifonela abantu bona laba bazothathisa izithupha. Bathi khona kumele ngibhale ilisti yabantu abangelama birth certificate labangela zithupha labadala abanye abalahle izithupha kwenzela ukuthi bancediseke bethathe izithupha kwenzela ukuthi bavote.
Abesifazana lamantombazana basukumela phezulu yini lapho?
Ya, kukhanya basukumela phezulu sibili bakhanya bekuthakazelela lokho.
Uke wangichathisela ukuthi kube lesehlakalo
nxa befika labana abantu abazosiholisa babuya lo transporter lwana onguye osithwalelayo ukudla. Nxa utransporter lona efika uzambona semile lesixuku laphana elabantu bona labathi ngabe bandla leli elibusayo angitsho esexoxisana labo khona phana. Mina njengokhansila ngiyabe ngingasafunakali khonapho ngoba kulelinye ilanga engike ngaxoxwa sibili ngaphatheka kabuhlungu nzima kubi sibili ngaphatheka kubi kuyena leyo ndawo kwathiwa mina kangifuneki ngoba mina ngwe-opposite opposition party umuntu ofunakala ufunakala uchairman weZANU-PF. So mina ngabuza ukuthi why ufunakala uchairman weZANU-PF ngoba ukudla lokhu kayisikho kweZANU ayisikho kweMDC ayisikho kwabani ukudla okuzoncedisa abantu abalamba njoba nje kuyalanda.
Baze bakuvumela yini?
Bagcina bengamvumeli ngoba indaba yakhona sayagcina amanye ama councillors labo ukuthi babe hlangana la lohlupho lunje abagcina sikukhuluma ngale ecouncilini. So ecouncilini ngale sithe sikukhulumile sathi hayi kulonkazana okuthiwa nguAmanda nxa efika emawardini ethu ufika asiphathe kanje ethi thina njengama councillors kasifuni ngoba thina singabe MDC. So ke uDA wasesithi hayi uza kulungisisa. But okwamanje uAmanda lo hayi kweyami iwadi hayi kazakabuyi. But la malunga la ebandla la bathi ngelibusayo bayabuya besike bethi bona yibo aziphetheyo. But mina njalo ngikhethwe ngabantu angiso councillor weMDC. Mina ngikhansila weward 23 engakhethwa abantu ukuba ngiyebamela ecouncilini. Ucouncillor ngingamlinganisa ngithi unjengomama womuzi. Nxa kubuya ubaba ebuya lepaperback iyemukelwa ngumama hayi abe senjani senika abantwana ngibona ukuthi abantu besigaba abangikhethayo abangivotelayo bayathiwa yini ukudla ngemfanelo akuphiwa iside A1 yini njengalokhu okwakufuna ukwenzakala ewadini yami.
Ubona ingani lesi sehlakalo singaba lokwenza yini lokulungiselela ukhetho?
Ubunzima sibili kusho ukuthi buza kuba khona ngoba kathesi futhi nxa bebatshela bathi kuliya ama-rice abuyayo lingalandela ukhansila. So kathesi ngeke ngabiza umhlangano sithi ngifuna ukuhlangana lezakhamizi sibonisane ngoba amanzi lohlupho lwamanzi ngathi abazange bebuya abadala ngendlela yokuthi kubatshela ukuthi lingahambe emhlanganweni kakhansila ukhansila kalakudla ukhona ozabuya ophethe ukudla.
Ungabatshela liphi abantu besigabeni sakho ngokulungiselela ukhetho lokuvota lalokho okwenzakalayo nje?
Ngiyabakhuthaza ukuthi kungathiwa kuyarejistwa behambe beyirejista. Kuyabe kulomuntu othatha isithupha, kulomuntu lwana oyabe ehlezi laphana oyabe erejista abazavota ngisho. So kumele alungiselele ukuthi namhla uyathatha isithupha, iqeda ukuthatha isithupha ahla rejiste khona futhi next year kumele anjani angene ekhethweni ayevotela umuntu omthandayo njalo obona ukuthi kule future.
Isibongele ukuxoxa lawe kuhlelo council.
Hayi ngiyabonga kakhulu ngithi iwadi yami wonke umuntu angikhethi bandla ukuthi liphi bandla ukuthi kumbe kasozavotele mina kumbe uyavotela mina kodwa emva akukhuthazayo ngontanga kakhulu abangela zithupha labadala abalahla izithupha ukuthi bahambe bethathe izithupha beregister next year baye kuma-election.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Councillor Brenda Mpofu kaward 23 emlume 2 enkanye. Asisenelisanga ukukhuluma lamalunga ebandla leZANU-PF esigabeni senkayi ngalolu daba. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga Sithandekile. Ngoma Don't Call Me Lejapere esiphiwa ngu Socks. Isigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje singakehlukani kesikhangele inhloko zezinye zendaba. Ibandla leMDCT lithi kalikhathazeki ngamazwi kankosikazi Grace Mugabe awukuthi umongameli Mugabe akhethe ozamelama. Abasakhulayo beZimbabwe bahlangana labakwamanye amazwe eMalawi behlaziya udaba lokuguquka komkhathi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.